umhlangano mina ngokubona kwami uphumelele sibili wahamba kakuhle ngoba ngibone kuloko umanyana wabasakhulayo kanye ke lokuthi wakhethe abakhokheli babo zabona njalo okunye okuqakathekileyo ukuthi abasakhulayo bayakuzwisisa ukubana kumele kube nokutholiswa kokuthi kube nokulingana phakathi kwabesifazana labesilisa yikho sabona be-Caterer Secretary for Administration ongowesifazana ngakho ngokubona kwami uphumelele sibili kodwa singakhanyela njalo okunye okuqakathekileyo ukuthi hhayi bebejabula sibili emhlanganweni ngemva kokubana umongameli welizwe wangenela abapha ukudla babesenza ukujikijelana ngamayogati sibili nangokunathwayo ngakho-ke imbona ngani uphumelele umhlangano
kodwa-ke siyeza ukuthi kuloku khonona lapha lalaphayana ungathini wenalo
ya ukhonona ngazake kuswelakale ngoba nxa singakhangela ukuthi kwakulo khetho indaba yokhetho vele iletha ukhonona lapha lalaphana ngenxa yokuthi omunye lo munye uyabe enalokhu ayabe ekukhangelele abanye yibo ababe bekhangele ubana bangene ezikhundleni besho zokuthi abanye baye bekhangele ubana mhlawumbe izikhundla ziye ngakibo kumbe ezizabelwe lapho abavela khona ngakho ukhonona ngazake kuswelakale lapho okuhlangana khona abantu abaningi
singathini nxa sikhangele ukusasa ukuthi inkokheli kulakho yini ukuthi ivele kubona labo abakhethiweyo nxa sikhangelela kusasa
ye elakusasa siyakhangelela ubana njengabasakhula bequba kanje ukhetho lwabo baluquba kakuhle bekhetha sibili bekhululekile kunalokho abayabe bekukhangelele phakathi kwabo ukubana bakhethe iy'nkokheli zabo sithole ukuthi bengakhula benjalo ye elakusasa liyabe likhona ukuthi mhlawumbe kuzasuka abanye bawakhokheli abayabe besuka kulolu hlangothi labasakhulayo ngakho lokhu ngikubona sibili kuyikuthi ye besebenza lo baba okhomedi sikhosana uyabaqondisa sibili ukuthi babe ngabakhokheli bakusasa.